sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 4 kumbimbitho 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili.
Kuyacacwa kahle kamhlophe ukuthi lokho kwakukhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe akwenze kakakwenzi.
Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, useqhelise izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yilizwe lakhe, esithi uhulumende weZimbabwe uloke esephula amalungelo kazulu.
Kusafuze sinazelele ukubana izijeziso lezi azifakwanga ngezizathu zonke lezi abazikhulumayo.
Ama-targeted sanctions awafakwanga ngama-opposition parties, awafakwanga ngama-trade unions.
Abebandla leZANU-PF bayalisola inyathelo likaBiden, kodwa abebandla likaJamisa bathi uhulumende kaMnangagwa uzokhela amalahle ekhanda ngodlakela. Ababalisi bathi bayahlukuluzwa nguhulumende phezu kokuya emsebenzini okwensuku ezimbalwa ngeviki bekhala ngeholo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, useqhelise ngomnyaka izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika, ngoba esithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyaphambili ngokwephula amalungelo oluntu njalo uvimba umbuso okhululekileyo. Elemelika lasungula izijeziso lezi ngomnyaka ka-2003, lahlela konke elithi kumele kulungiswe ngeleZimbabwe ukuze izijeziso lezi zesulwe. Kodwa kumbiko wakhe izolo, uBiden uthe akulalutho osolwenziwe nguMnangagwa olungenza ukuthi iMelika yesule lezi zijeziso, zona ezithinta amalunga eZANU-PF angamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla angamachumi phose amane 37. Wengeze wathi nyakenye uhulumende kaMnangagwa uqhubeke ehlukuluza abantu abagoqela intatheli zindaba, abamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso zezisebenzi. Ukuqheliswa kwezijeziso lezi kuza ngesikhathi lumemetheka ngamandla uDlakela oluqondiswe kubandla elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change. Kulomsekeli waleli bandla obulawe ngesonto eKwekwe ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga eZANU-PF, njalo izolo kulabantu abahlasele endlini yesiphathamandla saleli bandla uMnumzana Tendai Biti bagamula unogada wakhe walimala kakubi. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda, yena othi iZANU-PF yiyo ezokhela amalahle ekhanda kudaba lwezijeziso.
Ama-targeted sanctions kawafakwanga yi-America, kawafakwanga ngama-opposition parties, awafakwanga ngama-trade unions, afakwa iZANU-PF. iZANU-PF ukhanya ngani iyakholisa isicatha ngawo. Yikho ke uzabona ukuthi okwamanje benza ngabomo ukuhamba betshaya abantu, bebulala abantu. Abantu bazibuze ukuthi kanti uMnangagwa njengo-president weZimbabwe ongena ngodli uyabememezelani ama-elections declare isithi kuzaba lama elections abantu banga register banominate sebabhula sebabulala kanti uyabe vele esihloseni ukuthi kube le nomination court. Konke lokhu thina simelele uZulu njengoba sisithi ibandla lethu ngelikaZulu. Ama-sanctions la afakwa yizanu benzela ukuthi uma sebetshontsha sebehuquluza imali bakhale ngama-sanctions. Izolo lokhu babulale ujaha uNcube ngenxa yokuthi ukhethe ukuthi eye phathini oyifunayo. Izolo sebesiyagongoda umuntu osebenza ko-VP uBithi.
Kukhona yini elingakuxwayisa uMongameli Mnangagwa?
Thina ngabe uMnangagwa uyasilalela ede sizafuna ukuthi kube le All Stakeholders Conference ezahlanganisa abantu bonke beZimbabwe, ama-political parties, abezechurch, ama-trade unions, ama-teacher, kube le-representation e-wide. Sivumelane nge-transitional government esingathi yiyo engabamba intambo sisalungisisa lezi zinto. UMnangagwa labangani bakhe sebeswele ukuthi bengenzani ngesikhiwa ukuthi they are so desperate, they are panicking ngoba ama-CIO sebamtshela ukuthi uzadliwa ngubaba u-advocate Chamisa.
UMnumzana Felix Magalela Mafasibanta ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma yena osoleka kakhulu uMongameli Biden.
Into ekhona yikuthi kona kusafuze sinazelele ukubana izijeziso lezi azifakwanga ngezizathu zonke lezi abazikhulumayo. Izijeziso zethu lezi zifakwa ngenxa yendaba yomhlabathi esawuthathayo kulaba ababehuquluza umnotho wethu esibathi ngesingizi ngama-colonizers. So as long as indaba leyo mhlabathi ingabuyelanga ezandleni zabo amakhiwa, vele izijeziso azingeke zafa zaphuma. Lokhu sikhuluma futhi sikhangele imizekeliso ekhona ephilayo esayibonayo ngamehlo ethu. Ungacabanga udaba lweGuatemala ngale beze bethathe umhlaba. I-America yenza into efana nayo, yabafaka ezijeziseni ezithize yathi kona hayi sizazikhipha nxa lingalungisa loku nalokwana. Kodwa bathi sebekulungisile ngokwana ngenxa yokuthi bona umhlabathi wona usebantwini beGuatemala bayala ukuzikhipha izijeziso leziyana. Bathi kona no miselani umhlabathi emakhiweni nawo njalo nxa selezinjalo futhi liphinde libanike another 75% of your land to compensate for the 10 years le elalitheni. So kuyafanana lakhonapha, asiyo daba into yonke labayikhuluma le, daba elokuthi kona sathatha umhlabathi.
Kodwa liyakuvuma yini baba Chuma ukuthi kukhona okungahanjiswa kuhle ikakhulu udaba lodlakela ngoba sibone kubulawa umsekeli we-CCC, sabona njalo izolo kuhlaselwa endlini kaMnumzana Tendai Biti?
Into enhle mnumzana yikuthi kona umongameli njalo umkhokheli wezanu PF uphume emgcekeni, ngiyabona lawo unje nxa uyintathela indaba eqoto ula ividiyo yakhe ekhuluma ngakhona ukuthina asifuni budlwangudlwangu, asifuni dlakela, asifuni umuntu otshaya omunye, sifuna amanations ahambe e-free and fair ukwenzela ukuthi kona abe credible avumakale emazweni wonke. Lokhu kukhulunywa ngumkhokheli womhlangano. Pho labo ke abanye abasebenokunye laba kuthi sebesenza okungasikho okuphuma emlonyeni womphathi okutshengisela ke kodwa laba abantu abanjalo ke kabathwale iziphambano zabo zodwa. Kuhle even yena le khwekhwele njengoba sizwile sibonile ukuthi kona hayi amapholisa abambila abantu ababambileyo ngodaba lolo olwenzekeleyo. Asiyo nto vele esiyivumayo, iZanu PF ayivumi udlakela.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga leZanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube.
Ungakhangela izizathu ezifakiweyo ukuthi kungani izijeziso zenotho ziqhubekela phambili, kuyacaca kahle kamhlophe ukuthi lokho kwakukhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe akwenze kakakwenzi, akakathatha amanyathelo azakwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, ngakahlonipha amalungelo abantu lokusebenza komthetho okuthiwa yi-rule of law, ngakahloniphi isisekelo sombuso i-constitution yeZimbabwe. Akakenzi konke lokho okukhangelela ukuthi akwenze hhayi yiMelika kodwa yi-constitution yeZimbabwe. Yingakho-ke besithi bona hhayi njengalokhu izinto zingakatshintshi lezo esasikhangelela ukuthi zizatshintsha ngenxa yezijeziso, kulungile ukuthi izijeziso ziqhubeke ziya phambili.
Umongameli Mnangagwa simuzwe kusukwana ezedluleyo esithi yena imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe iyaphumelela ngemva kokuba umsekeli wakhe uChiwenga labo Grace Mugabe besuswe kuzijeziso ze-European Union. IMelika njengoba isiyengeze izijeziso zayo, ubona kumphatha njani lokhu uhulumende?
Ngasoza phatheke kahle uhulumende weZimbabwe ngokuqhubekela phambili kwezijeziso zenotho, ngokuba bekhangelela ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okwafakwayo kwizijeziso zenotho, kwenziwe lokho abakubona akwenziwe yi-EU, ukususa ophethe amasotsha, ukususa uvice president, ukususa uformer first lady, kanti-ke iMelika izaqhubeka ngezijeziso zenotho kusiya phambili. Kodwa bangabhekisisa kahle, bahlolisise, bazananzelela ukuthi izijeziso zenotho okwenza ziqhubeke ukuthi kabakenzi inguquko okufanele zibe khona. Sikhuluma khona manje kule NGO umthetho ophathelene lenhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa yi-PVO Amendment Act, ofuna ukuvimbela ukusebenza kwezinhlanganiso ezizimeleyo ngendlela ekhululekileyo. Yikho kubanga izijeziso zenotho lokho, yikho kwenza izijeziso zenotho zingasuswa.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Abalwela amalungelo abesifazana bathi bakhathazekile ngodlakela oluphathelane lezombusazwe osoludlondlobala phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 26 kulinyanga. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sogatsha lwabesifazana kuleli bandla unkosikazi Barbara Danyanyiwa.
Thina besingakhanyelelanga ukuthi kungaba lodlakela ngenxa yokuthi ama-by-elections adeclarewa nguMnangagwa esithi asambenini phela esitikini siyejikilisana, oyabe enqobile unqobile. Manje lokho esesikubona lokho ukuthi ibanda le-Citizens Coalition for Change liyaliswa ukuthi liyenze amarali okuthi bakhankase. Siyakwazi thandekile ukuthi i-politics bathi i-dirty game, kodwa thina sizama ukuthi silwise ukuthi ingabi dirty, ingangcoli. Mina angivumi ukuthi i-politics ingcolile, umuntu uyongcolileyo, i-politics kayingcolanga.
Sibonile kodwa ukuthi amapholisa athi wona ayenze umsebenzi omkhulu abopha labo abadale udlakela lapho kubhubhe khona umuntu. Njalo lebandla leZANU-PF lithi lona ngokwalo ayisilo elibangela lolu dlakela, libangela idlakela. Liyasuthiseka yini ngokuthiyo libandla leZANU-PF lokwenziwe ngamapholisa?
Okwenziwe ngamapholisa thina sizasuthiseka, sithandekile nxa abantu laba sebevalelwe. So akula lutho olusithabisayo thina, akula lutho olutshintshileyo. Sizathaba nxa abantu laba sebegwetshiwe bavalelwa esitokisini.
Unkosikazi Barbara Danyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change. Ababalisi bathi bayethuselwa iziphathamandla zikahulumende phezu kwesinqumo sabo sokuthi basebenze okwamalanga amabili kuphela ngeviki, okuyisikhathi abathi sihambelana leholo labo. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obedi Masaraure uthi ababalisi abalamali yokuya emsebenzini lanxanje uhulumende ebengezelele iholo ngesilinganiso sokungama-20% i-20%. Iphephandaba leChronicle libika ukuba ugatsha lwezemfundo solulobele iziphathamandla zalo ezabelweni ukuthi sijezise ababalisi abakhalale umsebenzi ekuvulweni kwezikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba kuye moyo.
Uhulumende esebenzisa amahofisi akhe aphansi we-district abaphathi bezikolo simbona ethumela imilayezo eminingi ehlukeneyo ekhuluma ngokumiswa kwababalisi imisebenzi ngesilungu phecelezi okuthiwa yi-suspension okanye khona kwayevele kukhuluma okokushiya umsebenzi umuntu ezikhethele. Thina-ke njenge-athuzi akusethusi ngoba uhulumende liyazisake sathi ukuthi sihambisane emthethwandaba. Indaba yethu esahambisana emthethwandaba ngayikakhulunywa. Ngokunjalo emthethweni sazi ukuthi nxa kule ndaba esemthethwandaba akula ndlela noma ngumbalisi noma ngumbalisi noma nguhulumende angathatha isinqumo. Lokhu sikubona nje njengokwethusela ababalisi. Okumqoka ukuthi sithi kumbalisi kabuye etafuleni kukhulunywe lama-unions ngendlela eyiyo esemthethweni. Okunye sikutshoyo kuhulumende ukuthi ababalisi bethu kabalayo imali yokuya emsebenzini, kabalayo imali yokuthiyela izimuli zabo, kabalayo imali yokuhambisa abantwana babo ezikolo phecelezi they are incapacitated.
UMnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Taungana Ndoro. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isiyethusele ukubophisa labo abaveza okusolisayo kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. IZim Life ithi kubotshwe amasotsha amabili asebenza kugatsha olulondoloza umongameli Emmerson Mnangagwa olwe-presidential guard esiteswa icala lokubamba inkunzi. Kubotshwe njalo umsolwa wesithathu laye owake wasebenza kulolu gatsha. I-Chronicle ithi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uzakhokhela uhlelo lokuthanyela idolobho lakoBulawayo namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela kuStudio 7 abasakazi bonke abasethulela izindaba ezinhle njalo eziliqiniso. Mina okhulumayo ngiseplumtree esigabeni seMpandeni esabelweni sasemkhaya. Into ekhona siyezwa mpela umthakazi uyakhuluma, kodwa lesi asiso sikhathi sokwenza lokho okukhulunywa ngimthwakazi. Lami ngaphansi kwesigaba sikamthwakazi, kodwa lokhu abakukhulumayo le njongo yabo ayisiyo engayenza ilizwe lihambe liye phambili. Sikhangela ukuthi thina esikhuluma nje sisekhaya ide silohlupho olukhulu kakhulu. Abantu abaningi abakhuluma kumthwakazi bakhuluma becatshile bese-South Africa, bengakwazi ukuyenzakala ngapha, bengakuboni njalo. Kodwa sinanzelela ukuthi kwenza kwamthwakazi ikuspilta amavoti nje phakathi kwadabula. Okuyayenza ukuthi inamba yamavoti iyehle kakhulu, okutshengisa kamhlophe ukuthi amandla okuthi silwe loba sikhiphe iZANU-PF asingeke sikukwanise, ngoba kuyabe kuvela amaqembu lapha lalaphaya.
Hayi, siyabonga konke lisenzela khona basakazi bethu. Siyabonga sibili, ngoba kungayisini okuningi ngavele kuyambomboswa ngakasikuzwa. Kodwa-ke ngendlela yokuthi likhona lina, vele sesihlala silalele into zeqiniso sizithola kini. Bakithi siyadana ngento eyenzakalayo elizweni lethu nxa liphathwa kabuhlukakubi kangaka ilizwe elihle elinothileyo. Kona ponga ngikhangela abantu basemadorobheni bakithi mbona yini eliya kuma election la ka 26 ama by election. Ninanzelela ukuthi sokubuya amanga amanenga lokho esize khulunywa abantu laba abebekhona bebengalincede ngalutho ngoba bengabe opposition abalisize ngalutho. Kodwa hayi nanzelela nini ukuthi laba bebengenzani nxa imali ivalelwe esikhwameni, imali bezithathwa amadorobho wonke zihamba zisiye eHarare kusiyadivelopha izindawo lezi ababa befuna ukuzidivelophe. Lo ubengenzani we-opposition nxa ophethe isikhwama enguye owe-ruling party?
Linjani mahlabezulu bonke. Lo khulumayo ngumthandazo ngwenyamkhumbi isizala segugwi egaba besifungwe ongwenya kogrisgani. So ngithi lami faka umbono ukuthi hayi shuwa sesikhatheni yendaba zikatswankirayi lochamisa lo mgabe lozozokungabambani silapha e-South Africa justin kubambana. So singabambana kanjani bafowethu sinjengamandebele sinjenjinji njengamashona sibambana lawo lathi sike sifuni ukuthi sihlulwa yini kuya phambili. Ilizwe lethu libe right kade siyahlupheka se-South Africa asinamali sidinga imali. Sibambana kanjani? Asibambane uhlala kuthiwa asibambaneni asibambaneni sibambana kodwa asifuni into ephumayo. SingamaZimbabweni singamaNdebele namashona athi asibambaneni kodwa asikhoni ukubambana.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo? Hawu bantu be-Studio 7, ayi ukuthi lana ungathi ikhona into ebuya inga-understandingi ngoba uma ufake umlayezo ufaka umbono wakho, umlayezo wakhona kawuvulwa. Kodwa uma ufake umlayezo ukhala ngekompleni ukuthi imlayezo yakho ayidlalwa, uyavulwa. Same time ehle bengene kubi iphinde bewudlala. Kodwa uma ufake lo ombono wakho usola maybe usola ngezani uphefu or usola ini awudlalwa. Kodwa kuzodlalwa lo ofaka ikhompeni ngokuthi umlayezo wakho awudlalwa. Kube nomunye umlayezo odlalwa maybe kayi-3 ngeviki. Kanti kuvula imlayezo enjani? Kudlala imlayezo abantu abakhuluma kanjani? Ngoba nami iyangixaka lento lena ngoba ngile kurekhoda cishe 4 months yonke kungavulwa. Kodwa today ngifaka oyicomplaining ngikhala ukuthi imlayezo kayivulwa. Uvulwa same time, udlalwe same time. Bese ngizibuza ukuthi kanti manje le edlalwayo ngiyabantu abalenhlanhla enjani? Hayi zamani ukuthi balansise.
Sanibonani balandeli be-Studio 7. Mina bengisacela nje kuphela ukuthi ngifake nje isixwayiso esokuthi-ke ukukhuluma bafowethu asike nisimeni kancane ngokukhuluma manje ukugxekana or ukucwasana ngokolimi kanjani, uyabona. Into okumele manje siyenze kumele silwiseni isitha esiphakathi kwenu esidala ukuthi sihlupheke, sihlukumezeke, singakwazi ukuphila kahle. Ngiyacela-ke lapho before senze noma yini esizoyenza, okubalulekile manje kumele sibambaneni sonkeni njengabantu abahluphekileyo silwise isitha lesi esizanipief. Masiqeda ukulisa lesi sitha lesi, khona-ke sizothi sesikhuluma sesixazule ezinye izinkinga esinazo ekhaya ukuthi no sinenye inkinga futhi esiso sicela ukuthi ilungiswe nayo futhi, uyayibona. Ehe, so bengicela nje lokho kuphela. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma uGift Sondo kumfo kaNdlovu. Basakazi bengithanda ukuphawula ngodaba lolu lwama-civil servants. Impi le yabotitsha yokufuna ama-better wages abathi bafuna $540. Ngeke beyiwine ngaphandle kosizo lwawo wonke ama-civil servants. Babona lo doktha bake bastrike bodwa. Sabona onensi bastrike bodwa. Sabona manje othisha bastrike bodwa. Angeke beyiwine le mpi lohulumeni. Impi bengayiwina kuphela uma wonke ama-civil servants engaba ku-solidarity, including wona amaphoyisa la angaholi lutho, bebeke phansi amathuluzi bethi enough is enough, sifuna imali engcono. But izilonga kuyostrike amatitsha athuselwe ngokuxotshwa abuyele emsebenzini next year kuqale futhi or next month kuqale onensi labo bestrike bethuselwe bebesebehanjiswa emsebenzini yenkani. Ngeke beyiwine, but ama-civil servants kufanele abambane kwenza ukuthi bawine le mpilo yokuthi bethole umholo ongcono. ngcono.
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amapolisa kwele Nigeria alwisane lezidlova esezihluphile kulelo lizwe abulala ezedlula amakhulu amabili 200. Umsakazo munye uthi njalo ele South Africa selisolwe kakhulu ngezinye isizalwane zalo ngokukhetha ukungavoti lisola ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia emhlanganweni we-United Nations ngolwesithathu. Daba oluphathelane leMelika nanga amazwi aveza imbono kahulumende walelilizwe.
Mhlaka January 27 lilanga le-International Holocaust Remembrance Day, lapho umhlaba onanza ukukhululwa ngomnyaka ka-1945 kwendawo lapho kwakule nkamba ye-Auschwitz Birkenau okwakugcinwa khona njalo kubulawa abantu. Isikhathi sokukhumbula izigidi lezigidi zamaJuda abulawa nguhulumende wenazi Germany lababemncedisa. Lanxa kwaphuma imbiko ngemva kwalokhu isithi akusoze kwenzakale futhi amacala ombhoqazwe adalwa kusukela ngempi ye-Second World War eCambodia, Rwanda, Bosnia, Darfur, Xinjiang lezigabeni ezaziholwa yi-ISIS. Isivumelwano se-Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ngomnyaka ka-1948 saba ngesokuqala ukuthi sichaze umbhoqazwe njengecala ngokusemthethweni. Sichaza umbhoqazwe njengezehlakalo ezenziwa ngenhloso yokubhidliza sonke kumbe ingxenye yesizwe, umhlobo othile wabantu kumbe iqembu labezokholo. I-convention inanza izehlakalo lezi ezinhlanu ezigoqela ukubulala abantu bomhlobo othile, ukwenqabela inzalo komunye umhlobo wabantu, ukususwa ngamandla kwabantwana besiwa kwenye indawo, kanye lokuncedisana kumbe ukukhuthaza ukubangela umbhoqazwe. I-Holocaust yayingumbhoqazwe owawulenjongo yokuqeda umhlobo wama-European Jews yiNazi Germany lababebancedisa. Lanxa kusaziwa ukuthi yaqondana lempi ye-Second World War yaqalisa ngeminyaka yabo-1930, ibandla le-Nazi Party lathi lithatha umbuso laqopha abezombusazwe elaliphikisana labo kanye lalabo elalibeyisa. Ngokuya kwesikhathi kwabekwa imigoqo eyayincindezela amaJuda lamaJelimana. Kuqalisa impi ye-Second World War, inani lamacala ayiqophe abantu makhaza lakhuphuka. Wathi sokuhlaselwa i-Soviet Union ngomnyaka ka-1941, amacala ayiqophe amaJuda labavela e-Eastern Europe aqalisa. Ekuqaleni komnyaka ka-1942, abakhokheli be-Nazi bakwenza kwabasemthethweni abakubiza ngokuthi i-final solution okokubhidliza umhlobo wabantu njengenjongo kahulumende. Uhlelo lwe-final solution lwaluhamba phambili kule mizamo yempi ye-Second World War. Akususwanga abantu kumbe impahla ezazidingakala kuncedisa empini ezazisenkambeni lapho okwakubulawa khona abantu. Ekugcineni, uhlelo lwe-final solution lwabangela ukubhubha kwamajuda ayizigidi eziyisithupha, 6 million. Ulunya olukhulu lungenzakala njalo luyenzakala emhlabeni, kukanti silomlando wokuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi sikumise, ukutsho umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken. Yikho kuqakathekile ukuthi sikhulume iqiniso ngokwenzakala kudala, sivikele iqiniso nxa abanye bezama ukululaza amacala e-Holocaust, njalo sidinge ukulungisa lolu daba kulabo abaphephayo lemdeni yabo, kugqiba umnumzana Zana Blinken.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Nansi ebezihamba phambili. umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden useqhelise izijeziso zenotho ezetheswa amalunga eZANU-PF yiMelika esithi uhulumende kamongameli Mnangagwa uloke esephula amalungelo kaZulu. Abebandla leZANU-PF baya kusola lokhu, kodwa abebandla likaChamisa bathi uhulumende kaMnangagwa nguye ozokhela amalahle ekhanda. Ababalisi bathi bayahlukuluzwa nguhulumende phezu kokuya emsebenzini okwensuku ezimbalwa ngeviki bekhala ngeholo. Yimi uNtungamile Nkomo.